hlangothi oluhle luyavikela amalungelo alabo ababe bengabanini belendi ukuyisebenzisa kodwa ingaphansi kukahulumende. Kule ndlela yokuthi kube logatsha oluzimeleyo oluzabe lukhangela ukuthi umhlabathi wabiwe njani usebenza njani. Kuyacaca ukuthi labo abeba umhlabathi ebantwini ngendlela engafanelanga kumbe ababe waba indlela esekela uhlangothi oluthize iphathi ethize uzavikelwa khonalokhuyana kakusezukususwa kakusabuyiseleke emuva njengoba phela umhlaba ungokahulumende. Ngaphandle kokuthi kuze kungene enye iphathi iphushe yona leyo nto yikho lapho kuyingozi khona. Ngibona nxa ngikukhangela sekuyasipha ukuthi kuye ngokuthi yiphi iphathi esimbusweni ukuthi udaba lomhlabathi luphathwe kanjani.
Nanto-ke udaba Mnumzana Mkandla,
kuzimbe lo mbono ofanana lokancube ngobana ungakhangela yona le indaba yomhlabathi uyikhangele isahluko Romans chapter 16 ikhuluma ngakhona lokho okomhlaba owathathwayo. Omunye kawuthathwanga ngendlela eziqondileyo, omunye uwathatha ngendlela eziqondileyo. Kodwa-ke okusuka kube nzima yikuthi ekutshintshweni komthetho lo kuyabe kufuneka i-2/3 ingxenye ezimbili phakathi kokuthatha. Kusitshile umthetho lo uqiniswe kakhulu njengoba unqube sitsho ukuvikela abanye abantu. Angithi nxa kutshintshwa imithetho eminye itshintshwa nje ngaloko kuthiwa yi-simple majority, phathi ezangena iyabe ifuna ukuthi kutshintshwe isisekelo sombuso, isiqephu sona lesi esihambelana lesigaba somhlabathi. Kakusoze kube lula nje ubonge ukutshintsha mahlayana. Kuvikelwa bona labo abanye abathanda umhlabathi ngendlela ezingayisizo.
Bakhona yini abangenelisa ukuthi baye emthethwandaba abathathelwa amaplazi?
Yebo, abantu bangenelisa ukuthi baye emthethwandaba besebenzisa amalungelo abaphiwe ngaphansi kwalokho esithi ku-chapter 4 i-declaration yamalungelo abantu, i-bill of rights. Nxa ngabe ehlukumezekile kumbe linyaziwe ngendlela thize ephathelene lomhlabathi. Kodwa into esinkulu kunakho konke ezavimbela khona lokho yikuthi umhlabathi ngendlela osungakhona usungokahulumende. Ukuthi-ke uhulumende wenzani ngalowo mhlabathi sekukuye ekwenza ehlonipha amalungelo abantu. Kunzima-ke futhi ukuthi uthole ukuthi ungaya ekhoti uyewina usiya ekhoti yonale eveli ingendala. Uzakhumbula ukuthi okunye okwakufunwa ngabantu beZimbabwe yikuthi kube le-constitutional court entsha, kube namajaji amatsha ayiwo azakwahlulela ngesisekelo sombuso esitsha. Sekuvinjiwe lokhu akusezukwenzakala. Amajaji lawa amadala azaqhubeke khona okweminyaka eyisikhombisa elandelayo, lokhu kusetshenzwa ngendlela efanele. So nxa usiya ikhoti uyabe usiya kubona laba abanye babo abazuzayo lowo mhlabathi owebiwayo wathathwa ngendlela engafanelanga.
Mnumzana Mkandla, siyazi ukuthi lina ebezombusazwe liyasekela isisekelo sombuso lesi esitsha. Nxa kulokunye okunjengakhonokhu esikuzwayo ngobaba Ncube, lithini kakhulu ngendaba yomhlabathi?
Ngiyamuzwa uNcube njengoba esitsho, kodwa-ke thina singaza-ke sithi into le ingcwele-ngcwele. Kodwa kungcono kunalokho obekukhona ngoba ngaphezu kokuthi abantu baye enkantolo zokuya ukwenika amacala abo, kulalokho okuthiwa yi-land commission esingathi thina i-executive commission nxa silandela isisekelo lesi esitsha ezombuso. Nxa kuthiwa yi-executive commission kumele izimele yodwa ibe lamandla okunquma indaba eziyabe zisiza kuyo. Njalo indaba lezo zigoqela umhlabathi, ukuphiwa kwawo, ukusetshenzwa komhlaba, kumbe lalabo abangabe bekhonona nje ngokuphathwa kwabo kwileyo mhlaba ababe beyiphiwe. Sithemba ukuthi engxenye yona i-constitutional court layo izaguquka, phela kumele iguquke. La i-land commission kusebenza ndawonye. Nxa kulandelwa sibili ukubhalwa kwalesi sisekelo, kungaba lobubelo singaselani lokuthi ngubani ohlezi ngaphi. Nxa sifuna ukuyibamba kuhle into le, sifake abantu abayibo abalombono abaziyo abazathatha izinqumo lezimiso zesisekelo bazisebenzise ngendlela eqondileyo. Sibona engathi kungaba lobubelo. Yebo kambe izigwenxa ziyaba khona lapha lalaphaya, kodwa sikholwa ukuthi sokuyaba ngcono kakhulu kulalokhu obekukade vele kukhona. Okuyikuthi engxenye ngokuhamba kwesikhathi lakho khona lokhu izigwenxa lezo kuzamele zilolongwe kuze kuyefika ebangeni lokuthi indaba yomhlabathi isiphathwa ngendlela engelandaba zombusazwe, iphathwe njengendlela elilungelo labantu, ihlonitshwe ivikelwe emthethweni uzakhasiswa ngabantu abakwazi ukuthi basebenzela abantu bonke kabasebenzeli bandla lezombusazwe elithize.
Mnumzana Ncube, ungasigqibela ke usitshela ukubana ayisizo na ezinye izinto ezifana lodaba lomhlabathi ezingenza ukuthi uZulu angazwisisa isisekelo sombuso lesesitsha mhla ka vote no lo yes avotele uno.
Ngicabanga ukuthi abantu into abayikhangele kakhulu yila amanye amalungelo avikelwa yisisekelo sombuso, lithuba lokuthi kakusekuzokuba lo president ofela khona, lithuba lokuthi sekulenguquko ezibanzi. Kodwa vele ukuze sisebenze isisekelo sombuso siyadinga uhulumende omutsha.